Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Lamhlanje bekulilanga lokugcina lokubhalisa kwabeZimbabwe abase South Africa ingwalo zama ZSP kodwa kulabanengi abalokhu bekhala ngokuthi ngabakatholi ingwalo zabo. Esigabeni zethu sezenotho sikhangela ucitshwa kwamagetsi ukuthi sokudale umonakalo onganani elizweni ikakhulu ekuvalweni kwamakampani abantu belahlekelwa ngumsebenzi. Abantu baqhubeka besola umkhokheli we-MDCT ngokungayanga emngcwabeni kamnumzana Thamsanqa Mahlangu. Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngumbukiso weZimbabwe Carnival owenzelwe eHarare ngempela viki lapho abanye abakade besola amantombazana abathi abengagqokanga okufihla amabele lezinye izitho zomzimba ezihloniphekayo. Ku-Live Talk kuhlelo lwabatsha The Connection lamhla sikhangela ukuthi abasakhulayo abasemaphandleni baphila njani lenhlupho ababhekana lazo. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo-15455 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.